Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 ngobakazi 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumkhokeli weqembu leRumba elensimbi zezwane uElvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcotshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho. Abebandla eliphikisa ele-CCC bathi amalungiselela abokhetho waqhubekela phambili ngalimpela sodu bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zonke obe ngumkhokeli weqembu leRumba eleyinsimbi zezwane uElvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho esigabeni seMathebeleland North. Uma Eli uphelekezelwe zinkulungwane zilenkulungwane zabantu ezigoqela abaculi abebutho abonake abatshaye umbhobho wokumphelekezela i-21 gun salute ngemva kokuphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesigaba i-Liberation Hero ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uma Eli ubhebhele engozini yemota yomgwaqo osuka eVictoria Falls usiya koBulawayo ngomgqibelo wedluleyo, ndawonye lomunye wakhe obetshaya ingungu uThembi Nkosi Mpofu, obesaziwa njalo ngokuthi nguMaviri. Umpofu uzabekwa kusasa koBulawayo, njalo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba. Sizaxoxa labaculi ngokutshona kwababili laba emaphethelweni ohlelo lwethu kuhlelo abaculi bethu. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Iningi lithi lifisa ukhetho lubuye ludlule ukuze libuyele empilweni yansuku zonke. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lalezi zakhamizi lithi umangoyiselaleziko kulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kuhulumende lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho umnumzana Gabriel Lupondo oyisakhamuzi semawane eKwanda South uthi iningi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule.
Kathesi njengoba i-social welfare ngasekho bayakhala abantu, bakhala bathi ama-elections aKwanda usephuzile ukuthi bake bathole ukudla. Ukudla nje kuphela, akula kudla kwabantu ababuya lapho. Ngiyazibonela nje nalodwa khonapho. kuti hayi zomusazwe lapha emawani hayi sindawonye siyabe sihlekana nje ukuthi lokhu lalokhu hayi emawani bekungekho konke lokho okuhluphayo lokho
lamazwi acizelelwe ngunkosikazi siphathiswe nkala oyisakhamuzi sematshetsheni ekwananorth othi laye bahlaselwe yindlala
nyakususiya kupheleni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba sinzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudinge ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg
unkosikazi Juliet Nkiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka
asikaboni lutho sibili asikababoni asikababoni yebo kambama abizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanuphefu mbani owe-MTC mbani okamthwakazi mbani nje imathebeleland south yonke abantu amabizwa asesaziwa kodwa ukuphithizela kwekhampeyini liyana eminye iminyaka asikayiboni asikayiboni silokhu sisamelele ukubona beqalisa
lanxa kulokuthula kulesi sabelo amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo ngabebandla elibusayo le-ZANU-P F ekhuluma ngomvulo eGwanda emhlanganweni webandla le-ZANU-P F okukhankasela ukhetho umphathintambo obona ngezenzakala kwele zansi yamandebeleni umnumzana Bednico Ncube ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uZulu ngosuku lokuvota
akusamelanga kube lo muntu ozatholakala njani elele engayanga vota hambanini levota mina ngizadinga ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukubana na ovotileyo ngubani longavotanga ngubani ngikhona lapha ngihlezi
umnumzana Kanisha Sikala unobhala wezokhetho kubandla lezaphu uthi baningi kubandla lezanu-P F abethusela uZulu emaphandleni
ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi lakubo ward 10 base-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu bezaphu labamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veteran so singuzaphu sithi thina hhayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba
ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu ebonakala lapho evota njalo ikhuthaza uZulu ukuthi evota ngobuningi mhla zingama-23 kule nyanga ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
okwamanje ke wothi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla lapho esiqhubekazi xoxisana nabesifazana abazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kuyonale inyanga mhlaka-23.
Sanibonani mahlabezulu ibizo ngusiphathiswe Sibanda ngincintisa kuwa-12 ngikhangelele ukuba ngukhansila khona ngikubandla elihle ibandla le-Freedom Alliance FA ngingumuntu okhuleleyo okhulele kuwa-12 njalo ngihlala khona ngizelwe ngumzali obeyesaba uNkulunkulu umzali obekwazi ukusebenzisa izandla zakhe ukuze athole inotho ubeyindoda ebeyithanda uNkulunkulu beyindoda ebeyithanda ukuvule lendlu yayo ukuthi kukhonze kumemeze igama likaNkulunkulu Bulawayo omuhle lithole umuntu oqoqiweyo umuntu okhuliswe kahle umuntu ofundisiweyo ukuthi umuntu ngumuntu umuntu uyahlonitshwa umuntu layo uyazihlonipha ngikhule ngikwazi lami ukwesaba uNkulunkulu lokuba lama good morals yebo bengingakhangelele ngithi maybe kufanele omunye umuntu kodwa sithe lathi sithandaza sikhuleka sananzelela ukuthi uNkulunkulu uthi lami ngiphakame lulingananzelela ukuthi ezwini likaNkulunkulu ikhona iFreedom Alliance yake yabakhona ngesikhathi uPaul loSilas bebotshiwe besentilongweni bakhona bavumelanayo ngoba iFreedom Alliance yisivumelwano sokukhulula bavumelana ukukhulula amadoda uPaul loSilas amaZulu kuvumelana umoya ongcwele loJesu loNkulunkulu lezingilosi ukukhulula uPaul loSilas ababebotshiwe bebotshela into engekho nje bebotshela uba amaKristu kuthiwa entambo ezazibabo lezaqhamuka zodwa amagedi avuleka but lo wayebavalele ebagcinile ebakhangele wayethu kwaphosa wazibulala ngoba engakhangelanga ukuthi bengaphuma kodwa la namhlanje mebhila usemumeni wa 12 ukuthi ukhangele ukuthi awusoze wafa waphuma kulowo mumu yebo imigwaqo siyayinanzelela ukuthi injani yebo siyakunanzelela ukuthi idolobho lethu aliseyilo lelana esilaziyo la ungabe usuzikhangelele ngani usonto yalutho wena ukobulawayo kuyindawo yakho lapho khulele khona inzalo yakho khona inkaba yakho ekhona kumele uphakame umuntu wakobulawayo ungavumi this is your land indawo yakho leyo ngani ngokufaka nje uca kimi ngibe sengumela lami ngikwazi ukuthi khona ngimela umuntu la ongifakileyo ngesibindi ongenze wayenza uhulumende waleso sikhathi ngeminyaka emihlanu ngiyalithembisa ukuthi kuzoba lo mahluko ziyojika izinto ziyoguquka izinto la ngo 2012 ngimile esigabeni senu ngalikhangelela abagulayo ngaze ngaphiwa award yokukhangela abagulayo and umuntu engihamba akhangele akula ngitho lo wedwa wabhubhayo baphile ezilondeni zabo ababelazo sivusele ubulawayo wethu sivuselele uwa 12 yethu abe yindawo enhle lapho kulamaklinika khona kube khona abongikazi akungabi lamaklinika nje yabo lobhengela valeliweyo kuthiwa nyanga wesecircumcision kuphela sike saphiwa amafomu ngesikhathi sesabo 2004 khona lapho kuyakha iQuadri Park abaningi sasala sibekhe sibamba amafomu ngoba kwathutsha sokuthi izindlu lezi ezazidilizwe imkuku seziyathathwa abantu abajese bemkukwini basebehamba behlala eCountry Park sizathathelwa izinto ezingezethu sicine sibona abantu besibalazo zonke ngokwakathesi sithi asiphakameni bantu kungakaze kwaphela konke kwachabalala
ukodwa uqhubeka njani umkhankaso wakho kuyasebenzeka na njalo uyakwamukela umphakathi
nginanzelela ukuthi lapho emfika khona ngiyathola inkuthazo enkulu kakhulu abanye bambiza umama ohlakaniphileyo abanye bangikhuthaza ukuthi bathabe ukubona layo umama ephakama ngoba isiza umama ephakama kuba kahle kuba kuhle ekhaya abanye labo bangikhuthaza ngendlela eziphakemeyo ukuthi bathabela nje ukuthi ngumntwana walapha ekhaya saba le sikhathi esikhuleke khona as concerned women of God ngithanda ukulibonga bomama
leyo bekuyingxoxolo nkosazana siphathisi wesibandla oncintisako kukhetho lokudinga ozamela uward 12 ekhansili yakobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sixoxa labesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekumabandla ehlukeneyo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
Ephuma ke enkundleni yethu usithandekile Mhlanga ujedela ku Chris Gande yena ke usethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Olingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo
ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eKenya ikakhulu ezombangazwe lapho esizwa ukuthiwa azihambi kahle
kunjani Chris labalaleli nxa sithi siyananzelela njengoba sibona ukuthi sesifike phose ku one full year since kwaba lokhetho lapho eKenya hayi khanya inkunzi lakathesi ziloke zithobela lanxa kulo hulumeni omutsha ukanya lali grupe pigisayo isazizwa mandla and bakhubeka bangani bayafaka ipressure kuhulumende bevalisa nje into ezimbalwa ezingani kazi baphathi kahle
kahle kahle imbangela kuyini ngokuzwa kwakho
I think nxa ngingakuqathanisa mina Chris ngibona ngani singabalisa phose into ezingaba zine okokuqala iqembu likababu uRayila lakathe sika likavumi ukuthi ladliwa ngokusemthethweni kukhetho lwanyakeni ngakho ukhanya baloke becontesta iresult kwesibili ukuthi ngemva kokhetho lwa last year kube lama commissioners awe IEBC afika emaphethelweni term yabo and then abanye bahlaliswa phansi so ke kufanele kube lendlela yokuthi babuyiselwe abanye kumbe kukhethwa abanye abazathatha indawo yabo na ukuthi lokho kwenzakale kukhanya kulohlupho ngoba I think elinye iqembu lesabo ukuthi singavumela isystem yasebenze ekuqaleni ukukhetha kushuthi le khetho lika 2027 luzaba iproblem so akube lendlela entsha yokukhetha ama IEBC commissioners into esibile ngibona ngani balisana ngayo esithathu engibona ngani iphose ithinte nje uZulu wonke ukuthi umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle kawumanga kuhle imbangela kuyikuthi okokuqala kube le ngathi le depreciation ungathi akunanzelela from around ngesikhathi se-COVID ibidlalela kobo 100 shillings to $1 khathesi sidlalela kobo 150 so khona lokhyana kwenza ukuthi ezinye izinto zidure and abantu kazana bengenelisa ukuthi bathenge into imfanelo abazidingayo njengemndeni
manje ngokubona kwakho nga kungangena umunye uhulumende eZimbabwe singabona lakho kusiba ngokufanayo
I think singakubona ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe njengoba lakwela kithi asizake sibe lokhetho ukuthiwa indoda ezibhuqiweyo zibhuqwe kuhle mbe eziwini lezi wine kuhle lokho esingathi ngama-contested election so kungenzeka-ke ukuthi lakwela kithi kube njalo ukuthi sibe le-contested election result kodwa umahluko okhona ukuthi I think lapha eKenya sebedlulele phambili kusimo esikiswe esenzimbabwe ukuthini iKenya I mean sebeke kwatshintshwa uhulumende kanengi kungena amaphathathile yona li group engenileyo lanxa nje kungabantu ababevele bekukhano kudala and so forth kodwa yigroup entsha edle abantu akade kuyibona abaphethe uhulumende so i-change of government into ejayelekile eKenya kodwa kwelakithi asizake sibe lesimo esinjalo so angibona ukuthi singathatha umfanekiso weKenya sithi hayi kuyahle kube njalo laseZimbabwe
lo ke bengumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kwelekinya ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
sokusele insuku ezilishumi lanye ubana ukhetho luqhutshwe eZimbabwe iqhubekela phambili ngalempela sonto imihlangano yamabandla ehlukeneyo ezombusazwe yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokamhla ka-23 Ncwabakazi namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubesegora eMadziba esabelweni seMashonaland Central ehlangana lamakholwa ebandla lokholo lwesipostoli ele Johane Masowe batsidziva Jesu osaphethe isikhundla sikamqondisi wobona ngokwethula kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukubana uMnangagwa ugcizelele kunkuthazo yakhe yokuthi amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula engaphehli udlakela endaweni lapho aqhoba khona imihlangano yokukankasa. Ngothi ke umkhokheli webandla eliphisayo LCCC umnumzana Nelson Jamisa yena ukhangelelwe uba lomhlangano omkhulu weStar Rally enkundleni yeMamuthe Stadium eMashingo kusasa ngesonto. Izolo ubesedethe leVictoria Falls lapho akade ekhankasa njalo elomhlangano omkhulu wokukhankasela ukuthi ngawusekele ukukhetho. Namhlanje abe-CCC babe lomhlangano wokwethula amalunga akade sefuna ukuvinjwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka enkulumane kubulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lomsekeli wesikhulumisa leli bandla umnumzana Ostalos Siziba ochasisa ngomhlangano wanamhlanje lezinye inhlelo zabo.
Namhlanje besenkulumane kuwa 20 lapho ke besilomhlangano wethu we-CCC sihlangana la ma voters ahlala ke kuwa 20 besichaswe ngama members of parliament achiyeneyo besichaswe ngama council achiyeneyo kumhlangano wethu kwa 20 esikhuluma ngeagenda yethu eParliament ngenxa kwana iward 20 is part of our 3 wards ezipelandaba Tshabalala constituents. So our message ibingeyokubana silungiselele ukhetho ngenxa yokubana ke sesifikile kukhetho, sokufanele kubana ke iZimbabwe entsha ibuye, kodwa besibonisa ke abantu bonke ukubana ke nxa singavotela kuyeParliament kuyini esiza kwenza ukutshintsha ke impilo zabantu, kuyini esiza kwenza amaprogramu ethu ahlanganisele indaba zokuyaphusha indaba ze-free health, indaba zama-title deeds, indaba zokumake sure ukubana siyalwa le ndaba ke ye-corruption esihluphile ke kwele Zimbabwe. Sikhulume ke ngendaba ke zokubana thina nxa singena i-monetary policy yethu izamime njani, kakhulu indaba yokukhitshwa kwama-bond notes lokubisela imali ethengayo in the interim silungisisa isikhwama ke selizwe. Sikhulume njalo nge-agenda yethu ngendaba ze-development, ukuyakhiwa kwemigwaqo, ukuyakhiwa kwamadamu, izibhedlela. Thina inhlelo yethu ye-CCC kubana ke amadamu yakhwe, kube lamanzi njalo, siyakha izibhedlela lamaklinikhi, sikwanisa ukubhadala izisebenzi imali ezithengayo, amatitsha, osobhuku, izinduna, amapholisa, amasosha bonke ke bephiwe imali ethengayo under the leadership kamongameli ke u-advocate Nelson Jamisa.
Belihloseni ngomhlangano wanamhlanje.
Besiba yi-part of ama-provincial program okulungiselela, liyakwazi uba namhla ka 20 August umongameli u-advocate Nelson Jamisa uyabe khona ke e-White City. So lawa ngamanye amalungiselelo enhlelo zethu kubana ke abantu bonke sibanxusa ukubana bebuye e-White City mhla ka 21 ukuze bezizele amazwi avela kumongameli ubaba uJamisa.
Amalungiselelo yenu okhetho asefike kusibangapha siphi?
Amalungiselelo okhetho yethu ke aqhubeka phambili ngendlela eyiyo ke, silungiselela indaba zama-agents, indaba ze-deployments, indaba zokumake sure ukubana sikhona yonke indawo, inhlangothi zonke zelizwe lethu, ukubana sibe kwazi ukubana ukhetho luyahamba ngendlela esemthethweni langendlela ekhangelelwe nguzuku wonke jikelele.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito uthi baxotshana impala ezimbili njengoba kulimpela fiki bephatheka kumidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup, ikanti-ke yibo futhi abahlezi phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phezu kwamalungiselelo yeqembu lakhe phambilini komdlalo walo lelebulawayo Chiefs ngensonto wehlandla lakuqala elomncintiswano weChibuku Super Cup, uBrito uthe ukhangelele uphakamisa isicoco lesi.
So our target and our mindset since the beginning of the season was, okay, let's improve the last season.
Sizitshela ukuba kumele sibe sendaweni ephezu kwalapho esiqede esihlezi khona engalaneni yemhlomelo. Kodwa kulo mdlalo wenkezo nxa singabaqeqeshi abaqodwa kumele sidlale sijonge ukunqoba. Nxa singazwakala sisithi asifuni ukunqoba, abakhokeli beqembu kuyakumele besixotshe sibili.
Iqembu lebhosi lonyaka laziwa ngokuqakathekisa ukuvala igedi, kodwa uBrito uthi lokhu akungeke kusebenze emdlalweni wenkezo yeChibuku.
The managing one cup game and managing one league game is different.
Uthi yena ukudlala kuleague lokudlala kumdlalo wenkezo, ngoba nxa singaqakathekisa ukuvala igedi asingeke sithole umklomelo owodwa lapha, kodwa kabe sekumele sitshaye imbeko. Ngalokho-ke kuza kuba lotshintsho olukhulu ngendlela esizadlala ngayo ekudlaleni kwethu.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs omutsha uJohannes Numa uthi ukhangelele umdlalo onzima.
Every game is a new game.
Ngumdlalo omutsha lowo, kodwa engikwaziyo ukuba iqembu leBulawayo Chiefs labadlali abangenelisa ukunqoba yiloba yiliphi iqembu, so akungaba nzima kakhulu.
Unuma uthethe isikhundla esishiywe nguJoseph Sibindi ekuqaleni kweviki. Iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphethe inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuyiphakamisa kumncintiswano wanyakenye ngemva kokuba linqobe amaqembu agoqela lona ele Highlanders. Imidlalo edlalwe namhla yesigaba sakuqala eseChibuku Super Cup iphele kanje. Ingezi Platinum Stars inqobe iTriangle nge-2-1 ngaseBaobab. Iqembu leManyika Diamonds linqotshwe nge-6-5 ngeBlack Rhinos ngaseGibbo ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leChicken linqobe leGreen Fuel nge-1 kanyanga seLuveve. Iqembu leFC Platinum litshaye leYada nge-4 kanyanga seMandava. Kuthi iqembu leDynamos linqobe leSimbabora nge-1 kanyanga seBarber Fields. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCapes United lizadlala leLewange ngaseBata. Kuthi iqembu leRentals lizemukela eleZP Caribbean ngaseMandava. Emidlalweni yeFIFA Women's World Cup edlalwe namhla, eAustralia linqobe eFrance nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Kuthi eleEngland litshaye leColombia nge-2-1. Limpumela itsho ukuba eleAustralia leEngland asefinyelele kusigaba sesemifinal ndawonye leSpain kanye leSweden. Ngiyimele eStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Njengokwethembisa kwethu ekuqaliseni kwezindaba zethu kuhlelo, abaculi bethu namhlanje sixoxa labanye babaculi ngokubhubha kwabakhokheli beqembu leRumba ele insimbi zeJwane, uElvis Mathe yena obekwe namhlanje, kanye loThembi Nkosi Mpofu obekwa kusasa. Untungameli Nkomo uSiphalo Ludaba.
Bayacho abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Kepha uma eli lomaviri kabachiyi izibongo kuphela, kodwa bachiya lo mdumo weRumba olohlonzi ozahlala utakazelelwa nguZulu. Ngubani kambe ongayikhohlwa indlikizane yabo le ethi iGPS? Siqoxele omunye wabaculi abalodumo abaphelekezele uma eli namuhla, uMoki Ncube, yena othi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Asikwazi impela ukuthi uNkulunkulu silahle njani. Hhayi, sibone kukhala abantu abaningi Dunga, ngoba umfana akade sakhe lezinga elihle kakhulu emculweni. Singazi ukuthi igebhu liyana esimbi zezwana izavalwa ngubani bakithi. Hhayi, lokhwana kuzisa usizi impela. Ngifana nje obesayaqala ukuyakha lo muzi wakhe omuhle kabi lo nkosikazi nomntana omncane. Hhayi, lahlekelwe kakhulu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngomunye njalo umhlabeleli uDonki Piri Matoto ohamba leqembu lakhe leGegema Extra Musica.
Eshi isehlakalo lesi babuNkomo eyisisethusile lathi ngendlela abahambe ngayo abafowethu. Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe kakhulu. Anginawo amagama amaningi ukuthi ngathini. Ngizwa ubuhlungu, ngizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu enhliziyweni ngendlela abafowethu abahambe ngayo, but akulanto esizayo ayenza ikwenza kwaNkulunkulu
kodwa nje kumele siqine
omunye obesemncwabeni namuhla nguzinja ziyamluma yena ochaze okwamehlelayo laye esegijimela lapho okwenzakalela khona lingozi
ngathatha imoto ngagijima ngaya khona ngithe manje ngisiyafika eSt.Luke's nami ngatshaya isihlahla imoto yaphuma yatshaya isihlahla kwakuphuma iwindi nesibuko
ngale ethi eGetsemane sithi tutu emndenini kama-Eli lo kamaviri
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah sithi impela sonto elijukela.